eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 kwenkwezi 2018 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Appeals were brought against the protest and you sat down in an appeals committee.
Bonke ababekhona babhala incwadi sahlola lokhu ababekutsho njengekomithi yalokho. Sesiqede ukhetho lwethu endaweni ezidlula 80%. Ukhetho lwethu lalusenzwa ngabantu abangalani lebandla le-MDCT.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kupasiswa edale lepalamende we-Electoral Amendment Act. Udubo lokusithelela kwemali yamanye amazwe eZimbabwe luqhubekela phambili ukwesabelwa ukuthi kuzadala ukuqonga kwentengo yempahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Ukhetho lolu ngolokuthi lulungiselelwe ukhetho lwalonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, amakansila lamasenetha. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Morgan Komichi lentatheli izindaba emahofisini aleli bandla awe Harvest House eHarare. Uthe naloba kuke kwaba lendawo ezibe nokudonselana okuthile bahlale phansi bakhulumisana ngakho njalo bazaqhubeka becelulekana lapho kube lokufuthelana.
Appeals were brought against the process and you sat down in an appeals committee.
Bonke ababekhona babhala incwadi sahlola lokhu ababekutsho njengekomithi yalokho. Sesiqede ukhetho lwethu endaweni ezidlula 80%. Ukhetho lwethu lalusenzwa ngabantu abangalani lebandla le-MDCT ukuthi kungabi lokuphelana. Indlela ehanjiswe ngayo ukhetho lolu iyasithokozisa njengoba intando yazo ikhanya ilandile. Sizaphinda sihlale sikhangelisisa udaba lokuqilana olulethwe ngabanye.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Bhavanelo Ndlovu uthi ukhetho lwama-primary olwe-MDCT luhamba kuhle naloba kube kwaba lodlakela kwezinye indawo.
Ukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT lwaqhutshwa kuhle uma kuqathaniswa lokwenziwa yiZANU-PF. Nxa sikhangela udlakela lwaba lulutshwane kuqathaniswa leZANU-PF. Nxa sikhangela lokho esikuzwayo okukhulunywayo kokuthi kulezinye indawo lapho abantu ababekhonona khona njengama-elections wonke awusuthisi wonke umuntu, kodwa ibandla le-MDCT bazama ukuthi benze into efunwa nguZulu.
Unobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Douglas Monzora uthi osekubahlukumeza ukuthi abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zeki iyala logwalo loluhlu lwamagama asebabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll yona abathi bafuna ukuyihlola bodwa.
The MDC rushed to ZEC to be provided with the complete voters roll.
Ibandla le-MDCT labhalela izeki incwadi licela i-voters roll, kodwa izeki iyayo ithi omnye lomunye bayezibonela ilizwe lakhe. Kusemthethweni ukuthi siphiwe i-voters roll le. Njengaseleya sizahamba edala njengoba besephula umthetho.
Naloba leli bandla lisithi ukhetho lwama-primaries lwahamba kuhle, abanye bayasola ukungakhethwa kwamanye amalunga aveza ukusebenza labantu kuhle ngesikhathi besedayela ephalamende, abanjengomnumzana James Maridadi omela itafala mavuku, lo Gift Chimanikire oyiSouthaton, abangabanye bamalunga awusula phansi kukhetho lolu lwama-primaries. Umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mzuru wayala ukuthi ukhetho luqhubekele phambili, kodwa ukhomishi uthi nguye obikwa esevume ukungancintisi kukhetho olubuyayo esezangena kudale lesenethi. Ngimele sithu 7 ngise Harare, New Gibson Bed.
Uhlelo lokuhlola amabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota ilungelo lokuvota ole voters roll luqutshwe namhlanje bebalotshwane abantu abahlole amagama abo kugololu. Abanye abafisa ukubhalisela ukuvota bebelokhu bebiselwa muva ngezizathu ezijeneyo. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi sebedlula amakhulu ayisithupha 620 abantu ababiselwe muva ngalesi sikhathi kuhlolwa amabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota ezansi emaNdebeleni. Embikweni oyethulwe yihofisi yeZEC eGwanda, izizathu ezidala ukuthi uzulu abuyisele muva zigoqela ukungabi khona kwamabizo abo kuvoters roll, ukuzwela izithupha, ukulahleka indawo yokuvotela lokunye. Abanye ngabathwala izithupha ezidabukileyo loba incwadi zokuhambisa ezingasasebenziyo, kukanti abanye babiselwa muva ngoba bengazalelwanga eZimbabwe. Laba abasihambele mathupha ukuyahlola amabizo abo kuvoters roll bedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 73,000, loba nje befika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathuma amane 240,000 abantu ababhalisele ukuvota esabelweni sezansi yeMandebele. Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla, owake waba ngumeli wedalela ePhalamende, uthi indubo ezihlangana loZulu lapho siyabhalisela ukuvota bekumele zilungiswe phambilini.
Lokho okunye okokuthi abantu babuyisela emuva ngoba bengelazithupha kumbe zidabukile kumbe ngabantu laba esithi ngabe ezizweni. Lakho konke khona lokho izinto ezenziwa ngabomi engabe zalungiswa kudala. Udubo loluhlu lwabantu abazavota luvele luzabalathi angazi ukuthi kaze kube nini, ngoba nakukhanya layo uhulumende kazimiselanga ukuthi kube lula ebantwini babhalisele ukuvota.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi isikhathi sokuhlolwa kwe-voters roll sibe sifitshane kakhulu njalo lolu hlelo luqhutshwanga kakuhle.
Besikhangelele ukuthi mhlawumbe izathatha not less than a month abantu bethole isikhathi sokuthi bekhangela belungise okulungiswayo, kodwa sibona iZEC inike 11 days kuphela esikubona kwesikhathi esifitshane kakhulu ukutshengisela ukuthi sizaba lama disappointments amaningi ngelanga lokuvota. Lapha abantu abazathola khona ukuthi i-information yabo ayimanga kuhle ku-voters roll, njalo abanye bazabe bengekho bona beca abantu bakhona.
Amazwi akagcizelele isikhulumeli sebandla le-MDCT ezansi emaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo odwa kuphambaniswa kwamabizo kaZulu indlela yokuqilibezela.
I-government ayinike sonke isikhathi sokuthi abantu bayenze zona lezi zinto ezizabanika imfanelo zabo zokuthi bafinyelele ukuthi bayevota. Siyakwazi ukuthi izano iyenze ngabomu ukuthi yona abanye abantu bagcine bengasavotanga, amabizo abanye aphambaniswe, njalo uthole ukuthi omunye umuntu sekuthiwa ungumama yena engubaba. Abanye abantu lama spelling amabizo aphambaniswe. Izinto ezimele zilungiswe kusalesikhathi. Ku-constitution lilungelo lalowo lalowo ukuthi anelise ukuvota, avotele lowo muntu omthandayo.
IZEC ithi bayisigidi phose ezinhlanu 4.7 million abantu asebehlole amabizo abo kuluhlu lwababhalisele ukuvota besebenzisa indlela ezijeneyo ilizwe lonke. Abantu abazinkulungwane ezedlula ithumi 11,000 bayesulwe kuvoters roll ngoba kutholakale ukuthi kudala batshona, kukanti abanye bebebhalise baphinda kaningi, kuthi abanye inombolo zezithupha zingaqondanga. Ngimele eStudio 7 eMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanda kuphasiswa edale lePhalamende we-Electoral Amendment Act. Lokhu uzokunikeza ilizwe ithuba lokuthi liqhube ukhetho kusetshenziswa umthetho omutsha lo. UProcess Dis Jeremiah usethulela lolo daba.
Lokhu kwethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette oluphume lamhlanje. Ekhuluma ngemva kokwethulwa kwalesi saziso, okhokhela amalunga asedale lePhalamende awebandla eliphikisayo ele-MDCT, umnumzana Innocent Gonese, uthena akajabuli ngokusayinwa kwalomthetho ngumongameli Mnangagwa, obekukhalazwa ngamabandla aphikisayo kungakaguqulwanga. UGonese uthi bona njengebandla kade befuna ukuthi umsebenzi onjengokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers wenziwe mgceke umuntu wonke ebona, hatshi ukuthi wenziwe nsitha.
Nekutecharisira kuti simunanoziva nhunha dzavana veZimbabwe.
Thina besingakhangelanga ukuthi umongameli angasayina lo mthetho kungale indlela kungaguqulwanga okuningi ebesikhalela ukuthi kuguqulwe njengamabandla aphikisayo okuphathelane lokhetho okugoqela umsebenzi wokuprintwa kwama-ballot papers omele wenziwe okumgceke. Sibone inkampani ezaphiwa ithenda yokwenza lokho lokunye okuninginingi okungafakwanga kulumthetho.
Uqhubeke ethi laloba kunjalo ujabuliswe ukuthi lumthetho uhle wakubeka mgceke ukuthi lo ozakwenza ubudlwangudlwangu kumbe ukutshotshozela udlakela uzabotshwa ajeziswe. Ukuthi ke unobhala jikelele obona ngezemithetho ebandleni elibusayo elezanu PF mnumzana Pho Mangwana, yena ke uthi ujabule okwamagama ngenyathelo elithethwe ngumongameli emalungiseleleni okhetho.
Samukele ngenjabulo enkulu ukusayinwa kwalomthetho ngumongameli ophathelane lokulawula ukhetho lalonyaka. Thina njengebandla siyasithiseka ngakwenzileyo. Amabandla aphikisayo abakhala ngakho bekumele bahle bakulungisise ungakayi kuye usesedalele eParliament.
Edabeni lokukhalaza kwabamabandla aphikisayo, uMnangagwa uthe amabandla la bekumele alungisise izikhalazo zabo esedalele ePhalamende lomthetho ungakayi kumongameli Mnangagwa, ngoba yena uloba igama lakhe okuyabe kuvunyelenwe kulelo dale. Ngemva kokuloba igama lakhe kulomthetho, uMnangagwa usekhangelele ukwethula isaziso selanga lapho okungenziwa khona ukhetho, yiloba yisiphi isikhathi kusukisela manje. Nanku phela lo msebenzi wokuhlola ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll lawo ugqitshwa lamhlanje. Ngimela i-Studio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Praxedes Jeremiah.
Ibandla leZaphu seliqalisile ukungena ezindlini ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo. Ibandla leli lenze umhlangano omkhulu emavinkilini akobhidi ngesonto, lapho elikhuthaze khona ukuthi abantu bayebhalisela ukuvota kanye lokuvota kukhetho lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usibhala lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho ukuthi amabandla ezombusazwe aseqalile ukuhamba ekhankasela amalunga abo edale lePhalamende leKhansili. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eyenza iPriveterans Association, umnumzana Benny Ncube, ngomunye wabakade bekhankasa.
Khetho lolu kube lukhetho olunokuthula. Siyakwazi kuba nokuxokozela nxa sokulanda ukhetho. Sithanda abantu bakithi ukuthi bakhethe ubukhokheli beZimbabwe obuzamela abantu. Yikho leli thuba liliphiwa, njalo liliphiwa ukuthi likhethe iZaphu, ngoba yiyo eyasungula injongo yokulela leli lizwe.
Umnumzana Lazarus Gwete, isakhamuzi salindawo, uthi sebelulindele lolukhetho.
Iyothi ngempela ngempela bekufanele nikhukhumane nikhululeke ngoba izwe leli ngelenu. Emakhaya besizofika sikhosele iy'ngane, abangane, omakhelwane nabo bonke abantu esihlangana nabo emgaqweni. Sicela ukuthi nisichase ngazo zonke izindlela bantu abadala. Siyacela impela, izaphu siyayithanda, izaphu siyayifuna, siyashota kancane. Abantu balinde ukuthi bambone ubaba ukuthi ngempela ngempela leli vakela singabe siyalijumayela, kambe ngabe sikhuluma ngaye yini ongadabengwa noma siyasenzela. Sabengamkhuma kanjani lokho sengambonanga.
Esinye njalo isakhamuzi, umnumzana Joseph Ntate, uthi udubo ababhekane labo yikuvikela ivoti ngemva kokhetho.
Kumonitha amabox laphana, kuba nobunzima mase kuqediwe ukukhawuntwa amakhansela laphana, ngoba bavame ukuthi i-presidential or ngisho ama-MPs bahambe nawo. Kuvame ukuba lipholisa naye nalo mbuso obusayo, bese kusiba mhlawumbe ku-headmaster oyedwa. Behambe bebabili laphana kade befake amehlo sekuthiwa madoda salani khonapho. Ngiye ngithi mhlawumbe njengasentshonanyimba bathiye kuthiwa buyelana emakhaya.
Kusenjalo, uhulumende useguqule umthetho oqondisa ukhetho kusukela izolo. Abantu sebeyavunyelwa ukubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo okwamalanga amabili ngemva kokuhlala kwedale eliza kwemukela amalunga amabandla azancintisa ekhethweni ele-nomination court. Ngimela iStudio 7 yiwobhidi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngenhlelo zeZimbabwe Electoral Commission ezimbili. Olokuhlola uludlu lwe-voters roll kanye lolokubhalisela ukuvota olwe-mopup. Inhlelo lezi zivalwe namuhla. Lenelisile na ukuhlola amagama enu kumbe ukubhalisa? Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele ukuze silithinte lingene kuhlelo ngo-8 o'clock. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Udubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe liqhubekela phambili lusiba lubi, njalo ilizwe lilakho ukubhekana lokusilela kwempahla emavinkilini kanye lokuqonga kwentengo yakho konke okumele kuhlawulelwe. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imibiko ephumayo iveza ukuba ilizwe libhekane nokusilela okukhulu kwemali yakwamanye amazwe, lona livele lingela eyalo imali okunakho ukubangela ukusilela kwempahla eziqakathekileyo kumbe ukuqansa kwentengo yazo. Umongameli we-Democratic Opposition Party, umnumzana Harry Peter Wilson, uthi intengo yempahla iqansa nsuku zonke, kodwa imali yakwamanye amazwe ayibonwa itholakala emikambo engekho emthethweni.
Into ezaqansa mayelana i-challenge ye-foreign currency, i-foreign currency ayitholakali. I-foreign currency itholakala esitridini. Ebhenki akula mali, ibhenki imele ibe khona iqondile abantu be-business, let abantu be-business bathole imali ukuthi bathenge izinto zaphandle, but imali ibhenki akula, imali isestridini.
Evumelana lo Wilson, esinye isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Zibusiso Mkhwananzi, uthi abantu abathi imali iyaselakala ngobani, imali ikhona ezweni, igcwele phandle, kubo siphatheleni.
Lala abantu abathi imali yaswelakala, abathi izinto zizakhwela, kwakuqala abaletha lowo mbuzo ngobani? Kuvela kuluhlu lukahulumende kumbe kuvela kuluhlu lwabantu nje kuphela abazenzelayo. Imali ikhona elizweni eZimbabwe, imali igcwele phandle ngoba siphathelene.
Umnumzana Mkhwananzi ukhuthaze uhulumende ukuthi aphume lemithetho ezalawula amankampani athenga ethengisa imali yakwamanye amazwe ngoba yibo abalemali yakwamanye amazwe.
Mina engifuna ukuthi uhulumende akwenze ukuthi abantu bona laba baphandle bona laba kade sazivuza ukuthi abantu laba bavela ngapi, imali le bayithatha ngapi. Ukuze silwisane kuhle labantu laba, ayisukho ukuthi sibabophe. Ngcono abantu laba sibalegalize, sibanike amalayisensi, bebeyenza ama-broad change. Ukhona lathi sizabenefita, khona ilizwe lizabenefita, ngoba kade bazama iminyaka yonke, bezama ukuthi amapholisa ebabophe, kodwa kuyehlule. So kaba-formalize abantu laba.
Ilunga ledale lephalamende elimela iwange, umnumzana Brian Chuma, yena usola uhulumende okhona ethi inhlelo zakhe azihuki imali yakwamanye amazwe.
Hayi, kusileka kwahulumende obusayo lo. Akuleli ngingazilo nje, kusileka kwalaba abasembusweni. Inhlelo zabo azihlelekanga, asonhlelo ezingatracki for iforex. Angeke ngadlulela phambili, laba basembusweni bakhona abalazi inhlelo ezi-attract leyo foreign currency.
Ilunga ledale lephalamende elimela iBulawayo Central, unkosazana Dorcas Banda, uthi okwamanje bahamba bedinga imibono yabantu mayelana nabantu abaphatha ize imali yelizwe.
Silo daba lokuthi siyahamba ebantwini sibuza ngezigaba. Namhlanje besikhuluma labantu bakoBulawayo, sikhangele ukusilela kwemali elizweni, lokukhitshwa kwemali elizweni iphuma kuphandle kwelizwe, le mali nje ezingcolileyo eziningi ezenzakalayo ezitholakala eZimbabwe khona, ukuthi abantu bona bathini ukuze phela kube lo mthetho okwanisa ukuthi ubambe abantu bona babophe. Ngoba okwamanje singaze sithi amabhenki asezitrading leyo esithi i-black market, akula mthetho ojulileyo ngathi ungabamba abantu bonabo ubabophe.
Ilunga ledale lephalamende eNkayi South, umnumzana Abednego Bebe, laye ugcizelele amazwi kaMasibanda ethi laloba imali yakwamanye amazwe isilela ezweni iyatholakala ngobunengi emikambo engaphandle komthetho, kungakhathalekile ukuthi umuntu ufuna malini, kukanti emabhanga awala mali, uZulu elala elindile emabhanga efuna imali. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia
Ndlovu. Untikolotsha ololaka olumangalisayo osethwalise nzima izakhamizi zeCountry Park ubikwa ehlasele ngamandla lamhla, watshaya abantu abane abagoqela omunye ubaba otshaywe imbambo ngembokodo. Isigalesi senzakala lapho okwahlaliswa khona abantu nguhulumende phansi kohlelo lwakhe lwehlalani kuhle Karekayi. Kodwa ayisekho indlala kahle kulelo lokithi, nanko izakhamizi zithi kulento engabonakaliyo ejika amatshe itshaya amafasitela azo ezindlini njalo ibhoboza ama-asbestos. Izindlu eziningi zilamafasitela afileyo njalo phezulu sezizimbobombobo. Udubo lolu luqale kunsukwane ezedluleyo okubangele ukuthi izakhamizi ziyedinga abaprofeti ababuye bengasadlanga ngotshani izolo kodwa behluleka ukuyikhipha into le. Abaprofeti laba babuye bathi into le ngeyomunye ubaba umnumzana Tito Mgumbo, kodwa ukulandule lokhu uGumbo. Omunye wabaprofeti laba ubikwa etshaywe laye wageleza igazi esiphundu. Lamhla sithole imbiko yokuthi abaprofeti laba babothiwe. Asenelisanga ukukhulumisana namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zihambe zadinga omunye njalo umprofeti obikwa eyingcwele ekukhipheni ondofa uSiziba. Sikhuluma nje uSiziba uzalala elomlindelo evuke ekuseni ezama ukuthi akhiphe untukulo kusasa ngehola lesitshiyagalombili. Sixoxe lomsolwa umnumzana Tito Gumbo, yena olandule ukuthi undofa lo ngowakhe.
Mina lishani chabule mongwana lishani mangwana kungoba ngwabona shula akayinda akasuka kashayiwa
kusasa kulapho ukuzavela khona sobala ukuthi ngokukabani okuyinto lokho.
ayisikho kwami njalo endlini yama kulalutho bahambile izolo bakusweni bangiqambela amanga mina ngabe ngokwami ngangingasoze ngivume ukuthi bahambe endlini yami
umnumzana Tito Kumbo isakamuzi seKadru Park njalo nguye obechathangelwa ukuthi ngumnikazi kantikolotsha osehluphile untu kameni Nkomo weStudio 7 uphinde waxhuma isakamizi esithi zitshaywe imbambo lamhla umnumzana Promise Gondwe
mina namhla mvele emsebenzini ngijayiwe esayidini lembambo kungitshayile isayidi le lembambo lapho
awulimalanga pho
ya ngilimalele phakathi okuthi vele mnoma ngihambe ngizwa ngingathi ngile hlabo ubuhlungu kwakhona ungathi ule hlabo phakathi
aso umuntu olijikileyo ilitshe yini Gondwe
hayi lapha kala sasigabanga ukuthi ngumuntu ojikayo but okakadesi akusela muntu wokuthi ngathi ngubani ngokuthi ilitshe liphonga ukuphosa umuntu wakhona kabonakali
izolo sizwa kuthiwa kubuye abaprofeti bazama ukukukhipha okuyinto lokho okuhluphayo kuhambe njani ungasichasisela
ukubuya kwabamaprofiti laba babuya lapha bazokhangela besithi bazakukhipha but into eyenzekeleyo bona into eqiniso iqiniso sibili bayihlulekile kuyikhipha ngokuthi bathi sebebuya laphana baqonda indawo ezingethu but akula yinto esiyibonileyo ngokuthi thina bakade simelele ukuthi sibone ukuthi bazabamba into but ngendlela yokuthi yakhona asizange sithole lutho abalalo bahle basuka bechiya besibengakasuki lapha kuhle kwatshaywa enye indlu bahle basuka becontinue ukuhamba ngendlela yokuthi abahlulekile ukubamba into le
omunye wabo wabaprofeti laba simbone kumfanekiso lapha ephuma igazi ekhanda kuthiwa layo utshayiwe
lapho kade bebhodebo bebaningi laphana ukuthi ngichasele ukuthi utshayiwe yikho lapha ngingathi ngamanga angitozi ngithi yiqiniso kumbe ngubani ngokuthi mina ngibone sevuza igazi kuphela ngemuva kwesithuthu
liyalala emlindelweni so
ngayisilwane sesendlini anje lawo indoda uyaphuma uzolala emlindeni abanye ubone ukuthi ikuyini okwenzakalayo
umnumzana Promise Gondwe isakamuzi seKadru Park esithi sitshaywe ngondova lamuhla xoxe njalo lokansila walesi sigaba umnumzana Colette Ndlovu ngesindaba kuphendulile
namhlanje kwezokutshaya abantu betshaywa ngamatshe kuyikho kubatshayayo abalamhla sibathembe kakhulu ngokuthi siziba yena leyo nguye owakhipha lo wayehluphile okuthiwa ngu-NS
izolo sizwa kuthiwa omunye obecatshangelwa ngubaba okuthiwa ngugumbo esikhulume laye walandula wathi ayisikho kwakhe kukhona obuke wakuzwa ngaye
ngisuka kuye khona manje nje njengoba ngikhuluma ugumbo kutshiwo ngabantu laba ukuthi ulakho wasesithi ke sengisiyalivulela endlini yami kuyanini lizokukhupha bethuleka ukukhupha
namuhla manje lapho laba abatsha abathi bazalala bekuthile kusendlini kabani
bona bathi bazathiya isection yonke bangathiya isection yonke kakusabalengi bona kabafuni kutsho ukuthi kubani kodwa bazabona abantu sebekukhupha kulowo lapo
ungathi into zobuthakathi yini lezi kansila kumbe ngamasalamusi nje
ibuthakathi sibili ngoba awungezake kuyikuthi khona kube ngamasalamuso okuthi ungathaya izindlu zabantu uzibhoboza ama-asbestos ebhobozwa ama-windi ebhobozwa so thina siyabona ukuthi ibuthakathi ngoba kakuqali lokhu ngokwesithathu we-Country Park
umnumzana Colette Ndlovu ngukansela we-Country Park ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ese-Country Park koBulawayo Sengake hlukani ngokuthi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela namhlanje. Icele le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi liyajabula ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lwama-primaries. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho olawula ezokhetho osanokupasiswa edala lephalamende we-Electoral Amendment Act. Uthuba lokusilela kwemali eZimbabwe luqhubekela phambili. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.